usiko lolu kade lukhona eDurban emalangeni adlulileyo selukhona lapho eGauteng eJohannesburg kakhulu kuzwakala engazathi sebeqalisile ukutshengisela bengabantu abakhonona kakhulu ngokuthi kulama-foreigners abathathile imisebenzi yabo. So kuzwakale angazathi bakhona abahlukunyezwe namhlanje eJohannesburg emini bathathelwa i-tier zezimota lomunye owezambia kuzwakala angazathi bamdabulisa satellite. So kanye udiko lomntwana selise-Joburg abaziyothuliza ngemeterayini kumbe i-sunder control okwamanje that iyomaripotekwaselile.
Ubona ngazani akusuza ukumemetheka kumbe kamemetheka?
Kungamemetheka ngoba inkokheli ye-South Africa abathathanga isinqumo esiqinileyo against indaba leyo. Njalo sithola imbiko evela from ama-politicians bengani bayakhuthaza ukuthi loku kwenzakale. Ikakhulu sisakhangela isikhathi esingiso sikhangela nelokhetho ye-South Africa. So mboni ngani abaningi babatshela abantu into abangafuni ukuyizwa ikakhulu ngabhatha ama-foreigners bedinga ukuthi bevotele. So kule nkokheli eziningi eSouth Africa ehlanganisele umongameli welizwe abakhulume kakubi against ama-foreigners emalangeni adlulileyo okuyiko oqalile indaba le. So indaba engamemetheka iyakhuluma-ke nasasukumanga bakhuluma against it masikhangele ubukhokheli be-South Africa. So ama-chances okuthi imemetheke ba very high okwamanje ngoba sikeza anything okuphuma kibo okwenza ukuthi indaba le isose kumbe ikhulumisane kumbe kuphele njani.
Alesabi yini?
Hayi, abantu bayesaba ngokuzivekela ukwesaba ngoba kukhanya this is actually out of hand. Imagine ma bengakutholana lo muntu esendleleni eyedwa but itime amapolisa efika kuyazokuthuleka kwesinye isikhathi vele balahlekelwa impahla yabo. Masikhangela umuntu oselahlekelwe i-passport, siyakwazi amanye amazwe kakhulu-ke lezo leZimbabwe umuntu ethole i-passport iseprocess enzima kakhulu. Bayesaba abantu kulahlekelwa impahla yabo nangempilo yabo lakhona ukulimala nje basengozini kakhulu. So abantu bayesaba ukukhuluma iqiniso.
Singathi-ke lingazivikela njani kumbe vela kuxhokani khonokho?
Kuke kwahlala umhlangano I think it has forum or something. Abantu abahlanganisa amazwe amaningi bekhulumisana lohulumende we-South Africa. Khanya kule zinqumo eziphumile lapho ezimelele ukuthi zi-implemente. But abantu balinde khonokho nje ukuthi imihlangano le ehlaliweyo nalokho okuvunyeleneyo maybe singa-implemente. Unfortunately ngani kuzathatha isikhathi kumbe sekuthathe isikhathi eside kakhulu ingakayimplimentwa kumbe kuyehlula ukuthi kusoke indaba leyo akwaziwa ukuthi okuzisayisekisekile ngoba kukhanya kule confusion eningi.